Wabuchaba ngumazi yokwesikhathi eside saka opposition kusizofika ngesikhathi seCongress ka-2011 eMDC wayesenguye uChairman weProvince eMatabeleland North. Ngakho labo abathi kabamazi kuyaveza nje sobala ukuthi bona yibo abangazilutho abade bengekho kupolitics. Wabuchaba ngokumazi kwami ngumuntu lwana ukuthi nxa ekholelwa ulutho uyasukuma enze konke okusemandleni akhe ukuze lokho afuna ukubone kusenzakala kuthengwe ngabanengi. Uyaqoqa abantu, waqalisa engumqoqi weprovince waba nguchairman weyouth. Ungumuntu othanda ukuqoqa nje abantu okutshengisela ukuthi into yakhe yena libone yenze nje, kutsho ukuthi vele iqoqiwe ilabantu ngomva kwayo. Abantu be-CCC kumele bazinuka amakhwapha babone ukuthi izinto kazimanga kuhle lapho abakhona. Ungabona uChaba ngesephume sesenze nje isikhathi esiningi uyabe qedile phansi lapha ebantwini, kungaba kungumlilo nje osulumathe yonke indawo okuthi laye uChamisa uzazibona usumgombolozele.
Siyabona ukuthi ubukobandla le-MDCT elike lenza ama-recalls. Umnumzana Chabangu, singathi ulezizathu eziqinileyo yini ezingafisa lokho?
Okukhona ukuthi babuchango leyo ncwadi seyibhalile and okukhona ukuthi kukhanya ulosekelo lwabantu bebandla le-CCC. Into zazivele zingayimelanga kuhle i-CCC koBulawayo okwenza ukuthi bagcine bengafaki amaphepha ngesikhathi. Ngeqiniso ngeqiniso babevele bengafanelanga ukuthi bavunyelwe ukuthi bangene njengama-candidates. Yikho libona behluleka lokufaka i-PR. Funengi esikuzwayo okungasikho khonokho kaChaba ngoba ningi asebekhulume ezindaweni eziningi mceke nje bekhuluma ukuthi hayi laba bantu abangenayo abe-CCC koBulawayo babevele bengasibo bebandla labo. Okuveza sobala ukuthi indlela yokuthi i-CCC ithi kayela constitution, kayela structure, kayelani yibuqili lobutsotsi okade bungeke bama kuze kube naphakade, ngoba eqinisweni bakhona ababe besenza izinqumo bodwa. Akula nkomo ezake zahlala emahlangeni, kuyayazi ikhitshwe kwezwe ukuthi kulinywe kwezwe konke kube le-order.
Ubona kuwela ngaphi induku lokuxaxaxa la
bazakulwa for the next 5 years bangaze bathole futhi ama-seats next election babe lokhu besilwa. UChabangu into ayilwayo angabe lwela into yokuthi kumele kube lokubuswa kwebandla ele-opposition ngendlela elandela isisekelo sebandla, ngendlela elandela ama-processes. Kodwa umnyama alawo ukuthi into engasoze yafaka yabakhona ku-opposition, ngoba vele abantu bakhona bazifunela amandla ukuthi bazincede bona. Mbona ephumelela entweni yakhe ngoba nxa lokho esikuzwayo singaphandle bekhuluma bona abantu abasekeli CCC iningi labo, kukhanya ubukhokheli bukababuchamisa sebebubonile njengoba sasibubonile thina ngisalo mama uKhuphe ngo-2018 ngingakatshintshe zonke into ze-opposition. Sasivele sikubona ukuthi ubabuchamisa ubukhokheli akalabo. I-opposition ayizange ibe lobukhokheli kusukela ngesikhathi kubhubha ubaba uTsvangirai. Yili bhade likhona kukanti iZANU-PF siyabona ukuthi bakwanisa ukuthi bakhiphe owayekhokheli ubaba uMgabe, baqinisa ibandla labo esengikilo manje liqinile lilombono liyakhanya ukuthi liyangaphi. So abantu baza kubona nje eZimbabwe ukuthi hayi opposition le ekhona kade esivela kula nje lento eyodwa ezafa yaphuma. Bazachiya abantu bagcine bezibuyela bonke ku-ruling party bencedisa ukuthi lizwe lakhiwe lisiya phambili.